Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuzibandlela 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, umemetheka ukwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ukulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali.
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye ku-eHarare.
Abantu abaningi bathi bathole nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo.
Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kwele Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump. Okubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose amajumi amabili 17 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Wathi abedlula amakhulu ayisikhombisa 772 batholakala belegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethe njalo uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle ephika imibiko ethi izibhedlela elizweni sezigcwele izigulane. UChiwenga wedlule umbiko lo esithi kulabanye abantu abaloba amanga ngokwenzakala ezibhedlela elizweni leZimbabwe. Kusukela ngombibhido nyakenye abantu abahlolwa batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 36,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika amakhulu ayisikhombisa 683 wabhebha abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu lengxenye 15,872. Okwamanje eZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxele omunye wabosomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zinziya osehlala kwinkampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kubulawayo.
Ngilapha ku-George Slundi kakobulawayo siyenza ngama-fridge, refrigeration and air conditioning.
Yes, ngizokuthiwa kuvaliwe ngqi khonapho kuhamba njani?
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye ku-eHarare ukuthi bezame ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sikuma-essential ngoba sincedisa ama-hotels avulile i-tourism. So they need us, yeah, lama supermarket, they need a refrigeration system. So sivalile kwathiwa si-apply to Harare, but silapha kobulawayo.
So bathi indaba bengalinika incwadi leso?
Yikho ngisithi bathi si-applyele eHarare. EHarare yezasiphendule isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi i-problem ukuthi why zingayenzelwa khona apha kobulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa eHarare.
Kukhanya kuyahlupha khonoko. So alibhadali imali kumbe liyabhadala? Ndikwenza njalo konke khonoko.
Hayi lapho kuthiwa siyebhadala khona sibe lokuyi-receipt esiya ku-attacha khona esibhadala khona imali ezwayo sibile ukuthi si-apply ukuthi bethatha ama-application ethu.
Kuthiwa imalini njalo ngobani bolako?
Siyadiphenda bathi khona kuyadiphenda onto la ma-workers amangaki balokuyi-percentage abakuthathayo khonapho abasuke-calculator mina ngibhadala about 5,000. RTGF.
Abantu benza njani i-social distancing kule nkinga zonke lezi?
Makunje belandele i-social distance like ama-companies ayabe labantu abaningi. For now, I think they must reduce the number of workers like in a supermarket. They must reduce the number labantu abangenayo bekwanisa ukuba manager. Bengabe baningi endaweni but manje silohlupho ngamabhasi. Amabhasi alokhu ethwala abantu kuphela ozuko labo ayagcwalisa wona lawo amabhasi uthiwa ethwala abantu ayebegcwele.
So wena khonapho-ke izisebenzi zakho zime njani? Zingaphi njalo nxa zingekho emsebenzini pho zidlani?
Ziyakhala kakhulu zifona lazo daily ukuthi incwadi ayikabuyini ngoba endlini akusahlaleki indlala. Inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhadele ama-renters. I-renters zimanga mphathi ngoba inyanga iphela ama rentals ama shop afunakala ama salaries abantu afunakala lesikolo lazo bafundisa online bafuna ama school fees abo lawo ngama email bayathumela zikunje kanje
so singathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikhangela rent konapho njalo lokuthi uholisa abantu laba imalini ngenyanga
ye laba ubakhola ngama ngezinyanga nyanga lama rentals akhona hayi ngezinkulungwane sibili ziyabiyisa
Manje
hey, sizazama ukuthi sizwe ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye ishopu sengiyikhiphile impahla zami ngoba ngibona ukuthi irenti yabiza ndimaza.
Umnumzana Dabengozizia ngusomabhizimusi wakobulawayo. Sixoxela ephandle kwebhizimusi yakhe edolobheni leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi abahlala kobulawayo bathi bathole nzima ngenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabahluphekayo ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi ohlala eNkulumane.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo ukuthi sizaphila kanjani, ukuthi sizokwenza kanjani ngoba ama-shops evalile singasakwanisa ukuthi sithengise. Abantu abaningi vele ngabantu abazisebenzayo. Ihulumende ngabe yakukhangela khonokho ukuthi ama-shops yebo kavule kodwa i-social distancing ngayenziwe. Amaphoyisa ihambe ekhangela ukuthi i-social distancing iyenziwe kodwa abantu bezisebenza.
Lokhu kusekelwa nkosikazi Faith Chuma ohlala eNketa 7.
Abantu abaningi siyazisebenza. So nxa abantu siku-lockdown so kuba nzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezichiyachiyeneyo ukuze bakhone ukubhadala amarenti lokuthenga ukudla kwabantwana lento ezinjalo. Two, abantwana kabaya esikolo and abaningi sokwenza ukuthi abantwana bagcine betshona bebhema imbanje abafana amankazana vela kusaqedakala abaningi sebazithwala. So ukuthi noma izikolo zingavula ukuthi babuyele ezikolo abantwana abaningi abasoze bakukwanise.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ohlala ePhumula uthi abantu abaningi bahlutshwa ukuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevalelwe ezindlini kusenzelwa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Hayi, COVID isithwale senzima sibili. Okunye nje kuhluphayo indaba intuduko lwamanzi lokuthi akula manzi khopha ngesikhathi kumele sisanitize lezi bhorane zakhona ziyafa. Sendilanga lonke usesibhoraneni ufuelela amanzi isikhathi seyikhefi besesigwana lokhu ungathola amanzi sungahlangana namasosha kube ngokunye.
Inkosikazi Gertrude Moyo ohlala eLobengula uthi zitholakala nzima iincwadi zokuhamba endaweni ezichiyeneyo.
Indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwali senzima danxa sivelele ludubo oluqondileyo kunzima vele ukuthi uzuthole usizo masinyane ngendaba yokuthi uhlupho lwakho labe luphuthuma. Uyahamba ku-local police station bafike bakujikelele lale uvele kungacaci ukuthi kanti vele usizo uzaluthola ngaphi ngoba nomela kuncedise.
Abezempilakahle baqhubekela phambili becebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa inhlanganiso ye-World Health Organization.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu oseceleni kwakho ukuthi ingabe ninjani. Hlala usanitize izandla zakho njalo imaski yakho ivale umlomo lamakhala.
Kusenjalo iphephandaba leSunday Mail libika ukuba inkampani yeClosed Clinical Diagnostics Lab ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leli libika ukuthi incwadi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika $45, i-$45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le ngudokotela Obadaya Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Waxotshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye ikampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelene lomkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lomoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
So kusele insuku ezimbili ukuthi kugcotshwe umnumzana Joseph Biden ukuba abe ngumongameli wakwele Melika, kulandela ukuphika kukamongameli Donald Trump ukuba wanqotshwa kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenye. Utrump osezadweliswa ledale lesenethi icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene edale leCongress ngenkani mhlaka 6 Zibandlela. Lamanye kubikwa ukuba uzasuka esikhundleni sikamongameli eWhite House ngosuku kugcotshwa uBiden. Ufisa ukuba avaleliswe ngamasotsha athi kumele afole eveza ukumhlonipha. Abalandela ezombusazwe bathi ufuna umhlaba wonke jikelele ubuke ezakwenza ukhohlwa kancane ngokugcotshwa kukaBiden. Okwamanje kulamasotsha afika inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,000 avimbe phakathi laphandle kwedale leCongress lezinye indawo eziseduzane lokugcotshwa khona uBiden. Kusatsha ukuba abasekeli bakaTrump abahlomileyo bangaphazamisa umcimbi lo. UTrump usanda kwethula umlayezelo wokuthi uzasekela ukugcotshwa kukaBiden loba engasuze ahambe eCapitol okuza kwenziwa umcimbi wokugcoba umongameli omutsha.
Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united.
Namhla ngiyacela ukuba liyekele ukuxabana, lidonse ndawonye njengezizalwane zakwele Melika. Siza kunqoba konke lokhu njengalokhu esijwayele ukwenza.
Manenga abantu eZimbabwe abalandela ukwenzakala eMelika. Omunye wabo umnumzana Joseph Juma oka wamela iphelandaba mpuphuma edale lephalamende ekubandla leZanu PF.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho noma ingahambanga ngendlela wena obufuna ubana ihambe ngayo. Yiyo ke idemokrasi leyo. Hatshi ukubana nxa kungahambanga ngendlela yami akuqondanga, akulunganga. Lokho yiko kuyabe sokutshengisela ukubana umuntu uyabe ungumuntu othanda ubana into yonke ihambe ngendlela yakho, ungumuntu abathi ngesiNgisi o-selfish. Khonokwana akwakhi lizwe, akwakhi simo. Kodwa kuyatshengisa kubana umuntu ongasoze wafa wathembekala ngendlela epheleleyo.
Omunye njalo olandela kudaba lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi, umsekeli kaTrump.
Siyakubona ukuxokozela kweMelika. Melika izwe bevele lona lithi lihamba phambili ngendaba yedemokrasi. Kodwa ke thina namhlanje kuyabonisa ukuthi anywhere on planet i-democracy can be tested. Ingatestwa i-democracy ngendlela ehlukile. Bonile amasotsha selale endlini kwezama Senate houses eMelika begade khonoko ukuthi this was a disputed election. So iMelika namhlanje kumele ifunde ikakhulu izwe elifana neAfrika, ngoba iAfrika yizwe nje la divide yibo lama Americans abantu bamhlophe. Sithi izwe lakithi leAfrika ngabe nathi liyabona ukuthi ayikho nje into esingatshona sikhuluma ngayo eAmerica. Ngesintu kuthiwa yomdena ingenwa.
Abantu eMelika sebethule amehlo bemelele ukubona okuzakwenzakala ngolwesithathu kugcotshwa uBiden. Amabutho amapholisa ensitha labanye abezomvikela sebegcwele ezigodlweni zezabelo zonke kusenzelwa ukuvimba abalandeli bakaTrump abalapho ukuhlasela ngezikhali. UTrump uthi ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats akula bufakazi obusekela okukhulunywa nguTrump. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNkosikazi Kamala Harris uzangena esikhundleni somsekeli kamongameli ngolwesithathu. Uzaphungiswa ukuba angene ehofisini le uNkosikazi Sonia Sotomayor okudale le Supreme Court. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 95 million asebetholakale belegciwane le-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela lesi sithi abedlula izigidi ezimbili sebabhubha. Inhlanganiso ye-Center for Disease Control kuzwekazi le-Africa ithi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebetholakale beleCOVID-19 wabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 78,351. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uthalo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube oyincwadi kwezamasiko esintu. Lapha ke sixoxa ngokukhuliswa kwabantwana. Madube sizakwamukela kuhlelo.
Salibonani thabazo muhle mahlaba ezulu. Sizwe sikalo Bhengula, sizwe sikamambo, bantwana benhlabathi. Ngithi ngiyalibingelela olubingelelayo nguCynthia wazakala njengomadube kodwa ngumamzila akawulandelwa umagasela intombi emhlophe ngaboma abanye bebahlophe ngokudalwa. Engicelayo yikubana asifundiseni abantwabethu inhlonipho esakhuliswa ngayo thina. Ngiyazi umthakazi wakhuliswa ngenhlonipho enkulu. From 70s kusiya phansi sakhuliswa ngenhlonipho thina, sasikwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonitshwa kungakhathalekile umzali wakho kumbe kakusimzali wakho. Sasibahlonipha thina, wayekutshaya uma kuthola uganga kungabi indaba zalotho, ungeke ufike ubike nasekhaya. Kodwa namhlanje isizwe sincane sikhwela sizehlela phezu kwabadala, sikhwela sizehlela phezu kwama-leaders abakhokheli bethu, sikhwela sizehlela la kubana ngubani. Kambe i-social media angivumi.
Madube, umntwana ukhuliswa njani njengoba umhlaba ume kanje?
Umntwana indlela omkhulise ngayo ekhaya yiyo aphila ngayo. Yebo balutshwana abaphambukayo, kodwa kunzima ukuthi umntwana aphume endleleni wena omkhulise ngayo mzali. Yikho ngithi angisola i-social media, ngisola thina njengabazali. Sibakhulisa njani abantwabethu? Ngo-bundle of joy. Namhlanje nje ngimkhuza angitshele engakudla ngendlala. Namhlanje ngimtshaya agijime aye ngibophisa. Komthwakazi asikuvumi lo, asikuvumi komthwakazi.
Amasiko phela Madube asabalele, manje kumele kwenziweni?
Abakomthwakazi bakhuliswa ngenhlonipho, bahlonipha abazali babo, ababazalayo, abazali babo abangabazaliyo. Wonke umuntu sikhule sikwazi ukuthi ngumzali thina. Ngakho ke bathwakazi abahle, asikhuliseni abantwana ngendlela esizayijabulela la mase bekhulile abangasoze baphambuke kiyo. IBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande. Libuye futhi kuzaga lithi khulisa umntwana ngendlela azathi esekhulile angaphumi kiyo. Singakhali badala kusasa abantwana mase bemosha ngoba sehlulekile thina. Asikhuliseni abantwana ngenhlonipho. Isiko kalibuyele esikweni, abantwana kababuyele enhlonipheni. Njalo singavumeli ukuthathelwa amalungelo ethu singabazali ngabantwana ngoba kuthiwa siyabotshwa. Umntanami ngowami, asomntana epolisi. Asikhuliseni abantwabethu ukuthi singabi namahloni kusasa ngabo. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Kuhlelo vuselela umoya, igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki elidlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Ukukhangela amandla elizwi likaNkulunkulu empilweni zethu. Mbala lapha kumaHubo 107 iverse ka-20 ithi yona yathumela ilizwi layo yabasilisa yabakhulula ekubhujisweni. Ngiyakwazi ukuthi kathesi ngesikhathi se-COVID bakhona abangezwa kuhle emzimbeni. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje. Ngiyakwazi ukuthi abantu bebenikana amacebo, abantu besithi hayi ubofutha ubenza lokhu nalokhuyana, ngabane njalo besiyabona udokotela. Singaqhubekela phambili senza konke, kodwa nanku lapha omunye umuthi oqakathekileyo, ilizwi likaNkulunkulu. Ngibale lapha kuSam 107 iverse 20 ithi yona wathumela ilizwi lakhe wabasilisa wabakhulula ekubhujisweni. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ilizwi lakhe lele silalo esilibalayo emabandleni, nxa ilizwi likaNkulunkulu ulibala kumbe usizwe lizwa omunye umuntu elibale lithumayela lileta ukuphiliswa lileta ukusiliswa lileta inguquko emzimbeni yethu lasemphefumuleni wethu abantu abaningi xa sikhangela izwi likaNkulunkulu sijayele ukubona amandla alo nxa iguqula umphefumulo womuntu yikho kokuqala umsebenzi izwi likaNkulunkulu eliwenzayo kodwa kulento yesibili izwi likaNkulunkulu elimsebenzi eliwenzayo nxa lisiza kithi lokho kwesibili kho ngifuna ukugcila kikho namhlanje kho ngikhuluma ngakho ukuphiliswa komzimba singakhangela kuIsaiah 53 uIsaiah uyachasisa kabanzi uthi yena lapho uJesu elenga esiphambanweni wayethwele izono zethu zonke kodwa kwesibili wayethwele yonke imikhuhlane yethu ebese sithi yena uIsaiah ngemidwa yakhe siyaphiliswa uJesu kuthi ukuthi ukuthaya kwakhe bathi bona abembali ngemuva lapha etshaya khona kwaso kunjengomfulo lapha umuntu adelima khona ngakho ke ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uJesu elenga esiphambanweni elezilonda ngezilonda zona ziyana uJesu azitholayo yizo ezaletha ukuphiliswa lokusiliswa kwethu kuthi ukuthi nxa ngakukhangela alindlela wena wasiliswa 2000 years ago lapho uJesu ethwele izono zakho lapho uJesu ethwele ubuhlungu bakho kuthi ukuthi layo ni COVID-19 wayithwala njalo uyakwazi ukuphilisa ulwazi olwaziwa ngabodokotela ukusiliswa kuvela kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe angakeke sachasisa uyabuya njalo phansi yena afika asilise umuntu umuntu aphile ilizwi lakhe liyakhuluma kuJakobe lithi lona nxa ukhona na ugulayo phakathi kwenu biza abadala bebandla bembeka izandla umkhuleko wokholo uzamphilisa kuthi ukuthi uNkulunkulu kubekile elizwini lakhe ukuthi uyasenzela zonke ezinye izinto kodwa inye into eqakathekile asenzela yona yokusiphilisa ngiyakhumbula lwana umama owayelomkhuhlane wokopha ilizwi likaNkulunkulu lithi wathatha imali yakhe yonke yaya ezinyangeni yaya kubodokotela yenza yonke into ongayicabanga ukuze aphile kodwa akazange akuthole kodwa wathi lapho ebona uJesu wathinta-ke ilembu uJesu ayeligqokile izembatho zikaJesu wathola-ke ukuphiliswa amandla kaJesu akhululeka abemsilisa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasilisa abantu bakhe
akuyiphethe mfundisi
funa ukuthandazela wonke umuntu ongezwa kuhle wena onzwayo kathesi kumagagasi lawa yathandaza ngegama likaJesu ukuba lo mkhuhlane ongabe ukubambile kumbe isifuba kumbe i-COVID namhlanje siyathandaza ngegama likaJesu thola ukuphiliswa thola ukusiliswa usukume lapho lele khona ngegama likaJesu Kristu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungameli nkumo
siyabonga kakhulu untungameli nkomo sokwisikhathi sohlelo lwabatsha
lingale tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumike hobe namhla kuhlelo siloma wiza umculi womdumo wekwaito wakobulawayo sixoxa ngengoma yakhe ephume ngo-December engaphansi kwesihloko esithi 21 asizweni ingoma le ngamafishane bese sixoxa loma wiza ngicelubono 21 u2021 ingoma kaMawiza 21 Mawiza ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana ngale ngoma
u21 ingoma yami ephume last year ngo-December ingoma ebengisebenza lomuyi uKelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u2021 sonke siyazi ukuthi u2020 has been hectic year so ingoma nje athi simotivator sikhangelele u2021 ukuthi u2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo-2020
eshe
and like Kelvin akasafikanga kumnyaka ka 2021. RIP Kelvin. Mawiza, uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu. Wonke umuntu olalela le ngoma kukhona na okumele akufunde.
Uningi ongakufunda ngengoma leyo 2021. I-COVID-19 isifundisile ukuqakatheka kwempilo, ukuthi njengabatsha kuqakathekile njalo ukuthi si-appreciate i-life. Isifundisile njalo ukuqakatheka kokuthi sibe sichekana njengabasakhulayo, sichekana sizimuli singabangane. Into ebesizicabanga sivala ingoma leyo 2021.
Hayi, siyakuzwa Mawisa, wothi ngikubamba umlomo kancane. Zulu kandaba, asizweni ingoma ka Mawisa. 2021 ingoma eka Mawiza. Mawiza, ukhangela ukwethulela uZulu ingoma ezintsha na kulomnyaka.
Sengisebenza i-album yami yesibili Ulast Number 2. Last year umnyaka uqala bengikhiphe i-album yami yokuqala Ulast Number. So siku lockdown lapho ngijoyine studio anzama ukupheka idlalade elingcono, nzama ukupheka idlalade elifundisayo. So ngingathi ya uZulu ekhangeleke i-album kubo media.
Isikhathi sesesijoyo ngumangoyi, gqiba ingxoxo, phosela amazwi akho okucela.
Abafisa ukulandela or ukulalela ingoma zami, ingoma zami zikhona ku-iTunes, zikhona ku-Spotify, zikhona ku-Amazon, la ku-YouTube ama-videos akhona, ku-Twitter it's @MawizaZim, ku-Instagram it's @MawizaZim, ku-Facebook nguMawizaZim.
Siluka ndaba, sithanda ukubonga uMawiza, Wiza, ngokungena kuhlelo, Mr. Mkhulumi Sikhiwa, ngevenekyu la. Siluka ndaba, siluqhuba lapha uhlelo lwabatsha, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo, uhlelo lwabatsha lwe-The Connection, ngolwesibili lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni, okumayelana ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus, olebalisayo. Ngenjabulo, igama lami nguMaikoke, mthwakazi omuhle, Zimpapa omuhle, sohlangana ngolwesibili, bye-bye!
Mike Wobe. Sina akhibe uhlelo lolamhlanje othi sikhangele ebeselazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane COVID-19 eZimbabwe. Ulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali. Abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba umemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika. Kunabalandeli bakamongameli Donald Trump okubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.